Lenkulumo eza ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera eJegudu osibulele abantu abane lanxa uhulumende ethi usunganeno. Kungalesi sizathu umasipala weHarare labogatsha lwezempilakahle bethule imibiko ethi abathengisa ezitaladeni yibo abangezelela ukusabalala kwekholera. Omunye wabaphila ngokuthengisa othande ukwaziwa ngegama lokuthi ngumama Kuzanga uthi yamfundisa lenkulumo yokuthi yibo abangezelela kudubo lwekholera.
Chimwe chinhu chinotirwadza ndechekuti muno mukaita outbreak yekorera.
Okusizisa ubuhlungu yikuba isikhathi sonke nxa kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo esibangelwa yikholera yithi esibekwa umlando. Abazinuki amakhwapha njengenkokheli kamunicipality bayawuqhuba na umsebenzi wabo. Ungaya eMare khathesi uzathola ukuthi kugcwele impethu ezilomsila.
Umnumzana Jenesani Ntungakwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi akavumelanga lokho osekukhulunywa yiziphathamandla.
Ma kuyukuthi bayalungisa indawo lezi ezithengiselwayo befake singathi ngesingisi ngama-standards ukuthi ma lapha kuthengiselwa khona ukudla kungaba lamanzi kungaba lezambuzi kungaba lento ezinjalo kuzaba nzima ukuthi sithi laba abathengisayo baletha ikholera ngenxa yokuthi okokuqala labo bazama ukuziphilisa. Okwesibili bona ukuthi baze bebe khonapho ezindaweni lezi umunicipality wayengaphi wayevile esazi ukuthi kungaba lo dubo lokukholela. Ukubona kwami mina okwakathesi yinto engathi yabifunakala ngoba labo abeministry le ekhangela ngezempilakahle labo balamandla njalo okubona ukuthi into engaba yimbangela lapha endaweni zikamunicipality yindawo ezinje ezinje.
Untungakwa uthi akuqali eZimbabwe ukuba nabathengisayo kodwa ukhona yikuba iziphathamandla kwamanye amazwe zibalungisela indawo ezilondolozekileyo lapho bengasebenzela khona.
Kuza vele kube labantu abathengisayo ngamafitshane loo municipality okubona kwami nguye umuntu omele elungisise udaba lolo. Sifake abantu endaweni eziqondileyo abantu laba kube lezambuzi kube lamanzi kube ndele into ezinjalo. Engayenza njalo ngesikhiwa singade ngafaka ama-standards so ngaba lula ke kusasa ukuthi singathi ikholera isibangelwe yilaba abathengisayo.
Uxwayisa umasipala lohulumende ukuba babuyele kundlela yokuhlola lokulondoloza indawo abasebenzela kizo abathengisayo laba ukuba zihlanzekile nalo bahatshi.
Ilizwe leli elethu belivele into sezingamanga kuhle esingathi yi-service delivery bekuvele sokungasela msebenzi eqondileyo ikakhulu ma sikhangele emsebenzini lanto njengabomasipala. Kodwa kungabuyelwa lapho mina ukubona kwami kuba ngcono ngoba kubuyelwa lapho engike ngatsho khona ukuthi lowo masipala nguyanikwa amandla nguhulumende esingathi i-local government kodwa angeke aba lamandla okulahlela abanye abantu icala. Awakhe amandla ngokuletha inhlelilezo ngokufaka amampompa amanzi ngokulungisela indawo lapho edingiselwa khona ukudla ibe yindawo eyabe ihlambulukile ibe yindawo eyabe ingenangcekeza.
Abathengisayo bathi umasipala lohulumende kumele baqhube umsebenzi wabo ngokutholisa izulu amanzi ahlanzekileyo ukubuthi izibi kanye lokulondoloza impompi ezithwala ingcekeza ukuze luphele lolu dubo. Lolu dubo lungaqali kuleli njalo kubangelwa ikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ngoba uke waqhamuka njalo ngomnyaka ka-2008 emzini webuliriro wasabalala ilizwe lonke abedlula 300 balahlekelwa impilo. Yimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.